ngomgqibelo bazamula nje leya cwele record of prophecies sazise ukubana andikho liyanda lokhu emkhiyo uma ntshonge emgqibeleyo abakhulu bakhe balithatha irekhodi balifaka nda lokhu emkhiyo sisezithola namuhla sosezithole namuhla sithumela icourt sayenza iyaphilithi yaicourt athink masithane kwesi sikwenzile
nxa usithi ingwalo lezi bezivalelwe kulokhu emkhiyo njalo licele ukuthi zibhalwe kuhle zicace zithayitshe zingabhalwa nje ngosiba kujayelekile yini emsebenzini wena
akwandanga kuzwelanga because ligwalo fanti wonke umuntu nje engabe le-interest engangena ebhadala imali eluphiwe but akwandanga that's a matter of interest because kusukela ngolwesine vele khosa ukuhlayelwa namapholisa alindileyo khonapha i-undried police ibelise about 50
sizatho nguye umnumzana ndiweni kumbe ngokunye okwenzakalayo lokho okunjengokutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC
kuqale singene enkundleni ngodaba luka-chief ndiweni ngolwesine ngoba even umantshinga engakhuluma isigqibo sakhe kwafana singene ekuseni ngolwesihlanu sisangena ngo-3 lisemele i-right police lihambe lindiwe i-right police
kahle kahle isinqumo elithi lisikhangelele ngesani
ukuthi ikhitshwe esamikhizini sisamelele iyaphile ukubana inkinga izakamizi kuthiwe ifanele zisebenze njengingakaqali ukusebenza sukeke sicele inkundla ukuthi imise isigqibo sayo simelele ukuthi siyayikhothi zathina
sikhuluma nje ungaphi njalo ngubani useke wakhuluma laye uphethwe njani
usekhame iprison sike sambona ngomgqibelo layezelula abanye abambonileyo yizina ispirit into ayekhangelele ngoba singakayo ekhodwa wabuya usimo wazohlela phansi lani ngolwesibili wanitshela ukuthi hhayi akaboni ukuthi uzathola i-justice ngibethe ngamazwi akho wathi umashiyana ngumntwana omncane ngiyamunderstand ngiyamrespect ngiyamzwela sistenly under lot of pressure angiboni ngomunye okhona elizweni ukuthi engachoose i-justice kuyethu echoose unakekela abantwana bakhe
izihlobo zakhe lazo ziyambona yini njalo uthi uhlezi njani labanye entolongweni ufakwe phakathi kwabantu
but kuleyo sehlakalo esivikeleyo umzulu wakho omunye uthi evela mbona izolo imoto kachief ichaye igijimiswe ngabantu bachaya babulela amawindi emoto ichayelwa ngomunye wabazukulu bakhe kade vela okwenzekalayo izakhamizi okwafanele sicaise i-comservice zagcina zilala enkantolo ngolwesihlanu so wasezilanda ngomgqibeli kuyazithatha ivela zithatha ikogijimiswe khona ngabantu bachaye imoto
kodwa udaba lolu solukhweziwe lona emapholisi
umuma ukhona i-waste of time yo-transport emapolisini kusobala ukuthi kulesinye isandla esiphushayo izinto abantu bethuselwa amagqwethu ethuselwa even abantu basebenza ekhoti bethuselwa
khona isimo sinjani ekhame prison
akulakudla akulanguba akulampahla zibe ngisithi impilo life iyangena khonaphana nje iyojengela nje lezinye izinto but akunzima ko
kungehlula-ke phela ukulindeleyo kuyini elizakwenza
kwethule esiningi leyo siya eyayicourt siyocela i-bail pending appeal kufanele ukuthi ku-transfer kwi-record sizahamba ngomajestic siyocela i-bail pending appeal ngehlula sesiyile eyayicourt kase sethemba ukuthi sizathola i-justice